So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Zwisise ukuthi kulokhetho lolu olwa president, kulokhetho futhi esigabeni, ukhetho lobo senator abangena ku Senate, o congressmen abangena ku Congress.
Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela.
Into engifundileyo kuma elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula, izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Kuchiyene kakhulu with Zimbabwe kuyisikhathi sama elections, abantu bayabe bechaywa, abantu vele yabe limazwa.
Ngesikhathi elemelika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo ukubuyisela ovele ekhona, uZulu weZimbabwe uthi kuningi okungafundwa endabeni zokhetho. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe, uSenator Larry Mavuma, utholakale ele COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usibalukhulu wesabelo senkabazwe, uSenator Larry Mavuma, usevalelwe yedwa ku-quarantine emzini wakhe ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele COVID-19. Umnumzana Mavima onguye njalo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngomsebenzi wokumelana le-COVID-19 enkabazwe utshelwe iphephandaba le-The Herald ukuba leli gcikwane alimhlaselanga ngolaka, ngakho-ke abezempilakahle bayeza ukuzomelapha ngekhaya. Sikhuluma nje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula izithobaminwembili i-8374 asebetholakale bele-COVID-19 selokhu yaqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwempili 7,927, kuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 243. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,794,507, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 43,176. Abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane lasikhombisa 46,632,558 ababanjwe belalo labulala ebedlula isigidi. Kusasa lukhetho oluqakathekileyo kwele Melika osokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 93 million asebevote besebenzisa iposo lendawo zokuvotela. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bethekelela indawo ezijiyeneyo namuhla besenzela ukukhanga abantu ukuba bebavotele. Sebedinga abantu abangakacaci kahle ukuthi bazavotela bani kukhetho lukamongameli. Ozanqoba kukhetho lolu kumele athole lokho okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270. Oncintisayo ulakho ukuthi anqobe elizweni lokhu ejikelele, kodwa abesenqotshwa nxa engatholanga ama-electoral votes ayeneleyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathi kuqakathekile ukuba umuntu avote kukhetho lolu. Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi abantu bavota kahle kukhetho lolu okwamanje.
Balungisile, kuyalungiswa, kulungisiwe kakhulu 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 kakhulu. Mina ngokubona kwami kulungisiwe in the sense that uyabona ukuthi abantu ba bakhululekile ukuthi baye vota njalo bavota ngesikhathi leso abasifunayo bafakile izindawo ezithile lapho kuvotelwa khona ezaneleyo ukuthi abantu baye khona baye vota okukakhulu okuqhakathekileyo ngubonayo ikukhululeka lokho esingathi dina i-democracy yokuvota ngoba kuyavotwa ngezincwadi lokho okungathi izincwadi loba nje kungathi kuyahlupha ukuthi aye incwadi zizathini incwadi asoze zifike incwadi zizathini kodwa keqinisweni ukuthi incwadi zizafika ngoba ama systems le avele akasebenza ngaphambili asiyonto okuthiwa khona into entsha ukuthiwa kuyaqalisa ukuthi kuthunyezwe amavoti ngencwadi ikombona ngathi kuzasebenzeka silapha inqa ukukhangelela ekuvoteni lapha
lo kusekelwa ngumnumzana Thabang Nare ocubungula ezombosazwe othi kumele ke abantu nxa bevota babona ukuthi bakhetha abakufunayo
zwisise ukuthi kulokhetho lolu olwabo president kulokhetho futhi ezigabeni ukhetho lobo senator abangena ku senate o congressmen abangena ku congress kuyo ukuthi ezigabeni in each state siyazi kwelakithi kusetshenziswa ama province ugovernor sike saba labo governor eZimbabwe ugovernor of each state laye uyakhethwa kube sokukhethwa futhi labo mayor kukhethwe lama representative abafana labo councillor uyakhethwa kukhethwe ukuze kukhethwe lo sheriff usheriff ngokhangele amapolisa esigabeni kungabe kuyemakhandeni eluveve edulubatsimu ejawunda oyabe ekhangele amapolisa laye uyakhethwa kaphongukuzingenela kumele akhethwe so okhangele izikolo esigabeni oyabe ekhangele izikolo mbene lobhengula kumbene njube laye uyakhethwa ischool board so i-decentralization ne-devolution isesibangeni esiphakemeyo
akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu njengoba umongameli Donald Trump esithi lulakho ukwebiwa libandla lama-democrats ukhetho lolu
in a democrat area they sent out 1,000 ballots everybody got 2 ballots this is going to be a fraud like you've never seen
kodwa uBiden uyakulandula lokhu
and in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted that will be accepted if I win that will be accepted if I lose it'll be accepted
ukanye azindala zombili kukhetho lolu oluza kwenziwa kusasa ekuseni kuze kuyefika ntambama ngimele istudio 7 seMaryland ngingukhipha Stube
ukunjalo njengesikhathi elemelika liphakathi kokhetho lokudinga umongameli omutsha kumbe njalo kubuyisela uvele ukhona uZulu weZimbabwe uthi kunenge okungafundwa endabeni zokhetho ukuze luqhutshwe ngcono elizweni. Kodwa uhulumende yena uthi akukho okungafundwa iZimbabwe mayelana lalolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi eleZimbabwe lilezifundo eziningi elingazithola ngokhetho lolu. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Costa Nkomo uthi into enkulu engafundwa iZimbabwe yikungabi khona kodlakela ngezikhathi zokhetho.
Kudaba lama-elections elizweni le-America sibona kulenkuthazo eziningi kakhulu and ngekubona kwami kulezinto eziningi that we can learn. As an individual, into engifundileyo kuma-elections lawa kungenani there is no violence. Isikhathi esiningi bekulokuthula izakamuzi zibonakala zibambene kungela ukuhlukumezana. Lokhu kuchiyene kakhulu with Zimbabwe especially izinto esizibonayo nxa kuyisikhathi sama elections abantu bayabe bechaywa abantu vele yabe limazwa
uqhubeke esithi abanenge eZimbabwe abalandela ukhetho lolu bafisa ukuba umkhokheli wama Democrats umnumzana Joe Biden anqobe
kulapho lapha eZimbabwe abafuna uTrump uBiden umuntu lo muntu ufuze ubone lokho okuqhakathekileyo kodwa inenge ngibona kwami njengabe ngikhuluma labantu lapha kuma communities and even kuma forums ama journalists abanengi ngibona bafavor uBiden balesifiso sokuthi uBiden angawina maybe izinto zisabe ziright eAmerica
khetho lomelika lwenziwa ngesikhathi uhulumeni weZimbabwe ezama ngazo zonke indlela ukulondoloza ubudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba Umsekeli kamgcinisa lobona ngemsebenzi kubadlale ZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi uzulu weZimbabwe kakumelanga azihluphe ngokwenzakala kwele Melika ngoba kungelani laye.
Hayi, thina njengamaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe ngoBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe, kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera, izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangena Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukukhathalekile ukuthi kungene ubani, thina esikufunayo ikuthi ama-sanctions asuswe.
Lanxa usuku lokhetho lokudinga umongameli kwele Melika lunge lwakusasa mhlaka 3 Lwezi, ezigabeni eziningi zelizwe abantu abangaba izigidi eziphosa zifike ikhulu sebevotile kuhlelo lokuthumela ngeposo lolwe early voting. Zindala zombili phakathi kwamongameli Donald Trump okhona manje oyibandla lama-Republicans lomnumzana Joe Biden omela ibandla lama-Democrats. Loba nje kulabalihlekana abakhona ephepheni lokuvota, kodwa phakathi kukaTrump loBiden kulapho kukhangelelwe ukutholakala umongameli omutsha weMelika. Okungaba yikubuyisela uTrump ukuthi abuse okweminyaka emine loba ukukhetha owaba ngumsekeli kamongameli uBiden. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi impiko yokuthi unkosikazi Auxilia Mnangagwa lendodana yakhe uCollins balenkohlakalo ayisoqiniso, njalo lokhu kukhulunywa ngabakhuthaza abantu ukuthi bevukele uhulumende betshengisele. Lokhu kwenzakala isiphathamandla seZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya owetheswa icala lokuzama ukuphuma legolide elizweni ngokungekho emthethweni, labanye bakhe sebekhweze isicelo edaleli kamantshe sokuthi bakhujwe esitokisini ngemali yesibambiso yebhayil. Umantshe uthe kulobufakazi bokuthi omunye kankosikazi Rushwaya umnumzana Ali Muhammad laye ulecala ngoba kwatholakala incwadi zakhe, ngakho uzathoniswa njengabanye. Amapholisa ethule umbiko ephikisa ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathekile kucala eletheswa unkosazana Rushwaya, laye wakugcizelela lokhu. Emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshwe namuhla, unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende omutsha kamongameli Mnangagwa ulwisana lenkohlakalo, njalo kulobufakazi balokhu ngoba sekwabotshwa iziphathamandla zakhe ezetheswa icala lokungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lapha sesimnambona ingani sengathi obomthwanga basheshe bakhuluma, baphangisile ukukhuluma ukukhomenta ngendaba leyo. Laba abantu abafake igama likankosikazi kamongameli entweni leyo ngabantu abangahlolwa betholakala ukuthi ingqondo zabo ziphelele zikwanile, and kungeke kwaba lesizathu sokuthi bamane nje bavumbuluke bekhuluma into enkulu kangaka mayelana ngonkosikazi kamongameli. Kuthi ngaba ke bathula ukukhomenta kwakhathesi abomtswanga, bamelele ukuthi sizwe ukuthi into le idevelopa isiyafika nga. Nangu lobaba uAli Mohammed ubotshiwe ngenxa yamazwi akhulunywa yibo futhi bona laba abantu e-airport. Ngokufanayo nxa lo ebotshiwe ngenxa yamazwi nalawo kwehlukane okunganani la mazwi akhulunywe mayelana ngokunkosikazi kamongameli, lakho kungafanana, inxenye kungabe kuyikho, inxenye kungayisikho. Ngabantu baqala bema indaba leyi izingene emakhothi sizwe ukuthi thini iyangaphi ingabanjwanga ngekhanda.
Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi uhulumende lo omutsha okamongameli Mnangagwa usulethe inguquko eningi, njalo ulwisa inkohlakalo. Lokhu kuyabonakala ngokuthi kulezinye iziphathamandla zikahulumende sezake zabotshwa. Ubona ingani kungaba liqiniso yini lokhu na?
Hayi, akula qiniso lapha, sisikhatshana kakhulu ukuthi into esingayikhuluma ukuthi indaba ye-corruption uhulumende lo omutsha useyinqobile ngenxa yabantu abayi-102 abathi sebebabophile ende kucaca ukuthi kubotshwa kwabo bobotshwa ngenxa ukuthi sokuyindaba zokuxabana kwama-factionalism nalawo ukuthi ngabo G40 labo la cost ukuthi awufunakali wena ngosucina ubotshiwe ngocina uvalelwe so ngeke sathi sesiyinqobile ukuze siyinqobe siyiqede i-corruption eZimbabwe inkulu kakhulu kusamela kubotshwa amadoda akhanya ngamehlo ukuthi a-corrupt hayi abaguduzelwayo beze betholelwe i-corruption bakhona uvele ukuthi bakhanyile ubonthi lezi zile-corruption so asikafiki khonapho abaqale beyemesibili ukucelebrate okwakhathesi size sibone sivume ukuthi ya okweqiniso hayi i-corruption siphelile eZimbabwe nokuthi into zisesezinje senzakala ngendlela ezenzakala ngayo
sesikhangela osokwenzakele ngecala leli eletheswa unkosazana Rushwaya ubona ngani ukuzawela ngapi indoko loxaxa
ngesilungu sithi unfortunately ukuthi amapolisa agcine enika istatement esinje abantu abahlekisana ngaso besithi command statement ngenxa ukuthi bafosiwe ukuthi khulumani lithi mina lokhu kangikwenzanga so abakukhuluma ngabona kwamaqini ngama investigations abo lakula ngendlela amapolisa civil ngeqiniso abangathi indaba lesebe-investigate bayiqeda ukuthi beyinika istatement esinjengalesiyana batsheli ukuthi khulumani istatement esinje and basikhuluma so singabantu nje abalaleleyo abahlele elizweni angeke nje sivume kalula ukuthi shuwa ngeqiniso yikho abayenza ama-investigation bayibambe xhaka indaba besitshela into yiyo nje ephuma kuhle ngankosikazi kamongameli kazange aqala akhuluma ukuthi khulumani lithi bezikhulumele bona bodwa inxenye bekuzaba lula but nxa yena eqale unkosikazi wathi khulumani lithi mina kangikwenzanga lokhu suka kube nzima and i-case le ikhanya ile influence eningi esingakayizwisisi eyabanye abantu abakhulu so sizalinda siza ukuthi izahamba iyefika ngawo akhathi esinzima sibili ngoba kukhanya abaningi abasaza botshwa kula muntu lamandla okuyacithisa i-CCTV ye-airport kungela abantu abakhulu aba-involved entweni yangkhona ngoba kuyabe kuyinto emangalisa umhlaba wonke licala elikhulu kakhulu ukuthi lowo muntu sibindi sangkhona usithethe nga asiyibambeni siza ukuthi izafika nga
lowo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo ngakwelinye icele ibandla le-MDC Alliance lithi umeya weChitungwiza uCouncillor Lovemore Mayiko ubotshiwe ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo elokuvimba ukudilizwa kwezindlu ezakhiwa ngokungekho emthethweni. Ibandla le-MDC lona lithi amalunga e-MDC abezama ukungena ofisini ebangwa ngamabandla la omabili eMorgan Tsvangirai House eHarare abotshiwe izolo njalo azamiswa kusasa emthethwandaba. Live Talk namhlanje sikhangela okwenzakala eZimbabwe kanye nokhetho lweMelika.
Kulabantu abedlula abangamakhulu amabili ababikwa bebotshiwe kwele Belarus phakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abakade betshengisela kulelo lizwe befuna ukuba umongameli Alexander Lukashenko ehle embusweni. So kungamaviki alishumi lambili abantu bele Belarus betshengisela. UZulu waseCameroon lokhu egcwele ezitaladeni etshengisela esola ukubulawa kwabantu esikolweni esingezansi yelizwe lapho uhulumende athi lesi siga siqhutshwe ngabahlamuki abakhuluma ulimi lwesiNgisi. Isikhulumeli sabebutho sitshele inhlanganiso yabezindaba yakwele France ukuthi kulabantwana besikolo abayisikhombisa ababulewe kulesi sehlakalo. Impelasonto ibone elemelika lisethula isilinganiso sabantu asebetholakale bele COVID-19 esethusayo. Kutholakele abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu bele gciwane leli langalini.
Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impilakahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kunsukwane esanda kwedlula kudale ukuqhamuka koduwo lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi nabazali. Umhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown iyo engabe iqhelise ukungaziphathi lenduku ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha bese betshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha indaba zocansi lezi bese sithi umemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama STIs lawa abesesememetheka kakhulu kuma communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se lockdown kubangele inkinga ezijiya ke amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela.
Ukudla bekuvela ngapi? Sikhanyela futhi lamanye sithi nama child headed households uthi right nxa umakhelwane esethini ukudla ulakho kodwa usefuna ucansi, ngenzani mina njengomuntu omutsha ukuthi ngikwanise ukuthi ngilale lami ngidlile kumbe labana wami silale sidlile?
Umnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini eGapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
Ngabala esiwathi ngama-sanitary facilities, ngiyabona ukuthi akula futhi ama-toilet emasimini abanye abasesifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla uma nxabe sebekugeza.
U-Andile Ndlovu wenhlanganiso ye-youth.com uthi babona okudingakalayo kuyimfundiso engenza umuntu enelise ukuzivikela.
Okwakhathesi sibule iprogram esiyenzayo kuthiwa yi-right now. Program esiyakuthi si-advocatela for i-school health policy ezikolo.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithiswe esabelweni yasemanicaland ngesikhathi se-lockdown okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye bechiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele idale lephalamende kwisikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle ezikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi ngakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isikhweze umthelo wamandla kagetsi ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50%, lokhu kungokwesibili linkampani ikhuphulala umthelo phakathi kwenyanga eyodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akuphathi kuhle uZulu weZimbabwe ukukhwezwa komthelo wamandla kagetsi osokudale ukukhonona okukhulu, yena ovele phakathi kobunzima ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla, indleko zezikolo layo yonke indleko enhlangothini zonke zempilo esikhuphuka okwethusayo mihla ngemihla, ikanti ke iholo lezisebenzi lingakhuphulwa ngesiqubo esifana lokuqonga kwentengo. Ugetsi usezabhadalelwa $67 RTGS ngekilowatt elilodwa okwamagetsi akusilinganiso sakuqala samachumi lanhlanu ama-units angu-50, kuthi ihlandla lesibili lithengiswe ngamadola amathathu $3.65 isilinganiso samagetsi angu-51 kusiya ku-200 units. Le $9.92 ikilowatt elilodwa amagetsi aqala ku 201 asiya ku 300 units. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi weNational Consumer Rights Association inakora uthi lokho kuzabangika ukukhuphuka kwentengo yezinto eziningi.
Ukukhwela kwamagetsi ekabili ngenyanga kuveza kahle kamhlopho ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Ngokuba akufanelanga kwenzeke lokho, singakhohle ukuthi amagetsi nxa ekhwela kakukhweli nje wona kuphela kodwa akhweza lezinye izinto ezinjengokudla, isinkwa, impupho, ishukela nakho konke okunye. Akusali lutho lungakhwelanga nxa sekukhwela amagetsi. Kanti ke vele wona lanxa bekukhwele wona wodwa ngendlela asadula ngakhona kusho ukuthi balutshwana abantu abangenelisa ukuthi baphile ngaphansi kwentengo engaka yamagetsi, kwenza kube nzima ukuphila eZimbabwe.
Unkosikazi Sifiso Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi osokusenziwa yile inkampani kuyethusa njalo abazwisisi ukwehlukaniswa kwentengo ngezigaba zama-units.
Indaba yokukhwela kwamagetsi leyi njengoba siphuma semphakathini kanje ayingiphathi, ngoba amagetsi aphonga ukuvela akhwele nje kube namhlanje avuke ekhwelile, kulapho avele avuke ekhwelile. Lama megawatts akhona lawa awasalasti njengakudala. Le mali zakhona ama-diagram esebesewathunyezelwe, uyathi uyakhangela ngentengo yakhona uthole ukuthi akuhambisani ngentengo yakuthenge ngayo la ngama-units ababe bekhulume ngawo. So indaba kagetsi leyi ayi isifuna ukuba nzima phakathi nokomphakathi. Lokukhwela kwawekhwela amaholo abantu engakhweli, asisakwazi ukuthi sizaphila njani. Ingabe nje layo kumbe ihulumende ngabe iyangenela kumbe sichasiselwe okungaphezu kokuchasiselwa. Uzathola labana ngenye indlela okuba kubhalwe ngayo, abanye abantu vele kunzima lokuthi bayizwisise. Lami ngini nje ukuyizwisisa kokhona kusuka kube nzima.
Unkosikazi Melissa Ntini oyisakhamuzi sakobulawayo elilodger uthi lokho kuzadala ukuxabana okukhulu labanikazi bezindlu.
Lokho okwenziwe yizesa kubi ngoba kunje sihlala ezindlini zabantu. Kunzima ngoba abanye sebezathatha amathuba okusikhwezela irent phakathi kwesikhathi besithi ngoba ugetsi amagetsi ekhwelile. Njalo siyananzelela ukuthi amagetsi akhona awasahlali, ngakho sokuza sizimela iningi lethu ngoba kathesi imali zinzima ukutholakala. Thina asisoze sikukwanise lokhu, kunzima, bakhweze kakhulu. Ngabe uhulumende uyangenela asisize ngoba sizaswela indawo zokuhlala.
Unkosikazi Ethel Chuma esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadanisa ukuthi amagetsi akhwele buthumuthumu.
Okwelizwe lethu kuyasihlukumeza kakhulu, kambe amagetsi akhwela buthumuthumu kangaka. Impilo bani lesi esiyiphile nje ehlukumeza kangaka. Kutho unasiphilela ukuthenga lawo magetsi nxa ungasathola ngaleyo mali, kutho ukuba wena kawusekulayitha njengabanye abantwana. Ukudla kuyadula, amagetsi ayadula, yonke into iyadula. Kubuhlungu kakhulu. Anoba kumbe bayama kwesikhashanyana njengoba babekwenza kuqala ukuthi amagetsi abayakahlali bekhweziwe, abese kuyibuthumuthumu. Kuyahlukumeza kakhulu lokhu, le mali yakhona singelayo.
Umbiko owethulwe yinkampani ye-ZETDC izolo uveze njalo ukuthi uZulu uzamele abhadale amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$547.50, ukuthi athole amagetsi angu-51 units kusiya ku-200 units. Kuthi kulabo abafuna amagetsi amaningi bahlawule phose inkulungwane yamadola i-$992 ukuthola amagetsi aphakathi kwama-unit angamakhulu amabili lamathathu. Abazafuna ukuthenga amagetsi angaphezu kwama-units angamakhulu amathathu i-300 units bazahlawula imali eyedlula inkulungwane elengxenye i-1623. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wathatha isinqumo sokuthengisa amagetsi ngendlela entsha epima amagetsi ngendlela imuli esebenzisa ngayo kanye lokulinganisa intengo yawo nedola leMelika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.